Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngithathele lithuva ngibonge uJonga Kandemiri obisipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalitshona njani zulukandaba ulamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhla ziku-23 kuMpalakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Siyananzelela ukuthi lonyaka lanxa sesingene ekhefini lekhisimusi eqinisweni ukuthi akukhanya ukuthi ikhisimusi ikhisimusi ekhona ekhalendeni iminyaka edluleyo even lowa last year lanxa kwakunzima sananzela ukuthi wawuxa ubhodabhoda ubone kusiba le ntsimbi endaweni ezishiyeneyo.
UZulu uthi ikhisimusi yalonyaka iza kuba iduma ukwedlula iminyaka yonke ngenxa yokusilela kwemali.
Ngoba kela amafridge osofa amatafula konke kuyabe kusebanzini kwenakele kakhulu kube kanti impahla zabo zibalekeze ingubo zabamanzi.
Amapholisa athi umntwana weHarare elokitshini leBudiriro oleminyaka yesithupha elokhu engakabonakali kulandela ukuna kwezulu elithiye izindlu zitshone emanzini.
Ngoba i-government of national unity iqhakathekile apha eZimbabwe ukuthi ibe khona ngoba singakhangela isayidi lomnotho wethu weZimbabwe umoshakhele nendaba yeZANU-PF ikhala nama-sanctions. So iZANU-PF nxa ingabambana ne-PPC zonke izinto sizalunga.
Umkhokheli webandla eliphikisayo ele-People's Unity Party, umnumzana Herbert Jamuka, uthi uhulumende womanyano nguye kuphela ungaqeda indubo zelizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. UZulu uthi ikhisimusi yalonyaka iza kuba iduma kakhulu ukwedlula iminyaka yonke ngenxa yokusilela kwemali. Iningi alisebenzi njalo labasebenzayo bathi imali ayeneli ukuthi kuthengwe ezimnandi kujatshulwe njengeminyakeni. Kusele amalanga phose amabili nje kuphela ukuthi lifike ilanga lekhisimusi kodwa iningi lithi impawu zaleli khefu ezamagigi leminye imicimbi eyandise kuba khona ngalesi sikhathi kweminye iminyaka kayikho. Siqoxe lesiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi ezZCTU umnumzana Ambrose Sibindi ongewebandla leCCC.
Siyananzelela ukuthi lonyaka lanxa sesingene ekhefini lekhisimusi eqinisweni ukuthi akukhanya ukuthi ikhisimusi ikhisimusi ekhona ekhalendeni iminyaka edluleyo even lowa last year lanxa kwakunzima sananzela ukuthi wawuxa ubhodabhoda ubone kusiba le ntsimbi endaweni ezishiyeneyo wawuqalisa futhi masinya khonapho kubonovemba bona abantu nje besithengisa ukuthi isikhathi asebengeneliswe isikhathi sekhisimusi bodwa ungananzela kathesi hayi kuthule ungase ungene ezitolo lapha siyananzela ukuthi labona abayeuthiayuqekise izinto lezi ngazicetiswanga okuthi nxa bekungenzeka ukuthi kube lo muntu ongabe evalelwe kwenye indawo abesephonga ukukhitshwa bhodabhode lapha kobulawayo bengasuzananzela ukuthi ikhisimusi ngoba kula kuphithiza esikwejwayeleyo siyakunanzela khonokho lezitolo lapha ayisiko lokhwana ukuphithizela esidala ukubona abantu nje ungathi babhizi bephithizela bona ababevendini bedinga izimali amavenda yiwagcwela iganga lonke enxaybenani ukuthi abantu bazadobhadobha lapha nalapha ngamafitshane abantu ngenxa yokuswela lokuthi nokho elizwe zinzima yikho okwenza abantu bengaphithizeli ngoba ukuze uphithizele ukuthi ube le mali ukuthi wenelise ukubana uthengele abantwana konke impahla sibule zitolo zikhona kodwa awuhlupha zibambeki akufani laleyana iminyaka eminye esadlula kuyo 2008 wakuvele kungela mpahla ezitolo kathi zimpahla zikhona kodwa ke ukuthi abantu benelise ukuthi bathenge impahla kuyehlula ngokunjalo ikhisimusi sakhona ithule sibili kakhulu nalapha ezindlini wawubona abantu begida kula maphati kutshaya amarit kodwa kwalo nyaka kukhanya nje kuzithulele ingakwazi ukumbela lekhisimusi kanye kuzatshengisa ukuthi kule mpilo kodwa okwamanje hayi impilo yekhisimusi ledlabuzane lekhisimusi asilinanzelela likho ebantwini.
Manje ngokubona kwakho abantu bazayidlala njani ikhisimusi yalonyaka njengoba abaningi bekhala ngokuswela gala kwemali. Ungasitshela nje ngamafeature.
Well, kusegcekeni ukuthi ikhisimusi yalonyaka kukhanya ungathi abantu sizabehlula ngenxa yokuba nabantu abalamali. Njalo lo hlupho njengoba sisazi amabhizinisi beZimbabwe nxa kusuka ikhisimusi bayacabangela abantu bazakuthenga basuke bakhweza impahla, intengo yezimpahla zabo kwenza abantu kubehlule. Lalaba emakhaya futhi ungananzela amabhasi emakhaya, imitshova la emakhaya labo sebekhwezile intengo, kusenza ukuthi impilo yabantu iqhubeke isiba nzima sibili kakhulu. So ngokunjalo siyabonda hhayi izaba ikhisimusi ngoba khona ekhalendeni lokuthi abantu bathola amathuba okubana bake baphumule bangayi emsebenzini. Kodwa lokhona sikwejwayele ukuthi abantu phele bebizana bezimuli, bebizana bengomakhelwane. Sibona ngathi akutshengisi ngenxa yohlupho esilalo lwezomnotho welizwe abantu leyo mali abalayo. So ke sikhayele ukuthi aluba kuyavuma futhi le ntengo zempahla sesuke zaqanza ngoba singananzelela. Ndabona abezitolo sebefika izimpahla zokuthiwa hhayi leyi awusozuyithenga nge-RTGS, usuthenga kuphela ngemali yemzini i-US. So inhlupho esihlangana la zonke lezo kuthi laba laba bavuma ukuthi kuswayidwe nge-RTGS basuke abainflate ama-rates abo abaningi, so kusuka yilo imali yomkambo sikazuthi abantu kube nzima. So ngamafitshane abantu ikhisimusi bayikholise ngoba kulo kunzima sibi nje.
Lo-ke ngumnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi e-ZCTU njalo engowebandla le-CCC. Amapolisa athi umntwana weHarare elokitshini leBudiriro oleminyaka eyisithupha elokhu engakabonakali kulandela ukuna kwezulu elitshiye izindlu zitshonile emanzini. Izindlu ezifika phose ithumi lanhlanu zibikwa zitshonile emanzini okubangele ukuthi abaningi bahlengwe ngendizamtshina zohlobo lwamahelikopta logatshwa lomapolisa olwamanzi olwe-sub aqua unit. Kodwa umntwana lo elokhu engakabonakali kusukela ngomgqibelo kusukela ngolwesihlanu uqolo. Amapolisa athi udubo lolu lufinyelele elokitshini lekuwatsana extension lapho okulezindlu ezitshone emanzini lazo. Sixoxe lomgcinisihlalo webhodi yezakhamizi eHarare Residence Trust umnumzana Albert Mazula ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ya into ekhona lapha ukuthi singakhangela idorobha ikakhulu iHarare leKitumbiza. Kule ndawo lezi singathi ngamaxhaphozi okungamelanga ukuthi abantu bakhe izindlu. Kodwa nxa besakha izindlu kumele kube lamalungiselelo. Yikho ke kakhulu amalungiselelo aneleyo njalo abantu baphongunikwa nje indawo ikakhulu ngendaba ye-corruption. So ngokunjalo uzabona ukuthi izulu lingana, izindlu ziyagcwala amanzi. Kugeleze kungena ezindlini abantu begcina kusikhathi kuthuma phezu kwemagala kusifuna ukuyafika emadolo. Njalo le-drainage system ekhona i-very poor, akusena drainage system esasiyibona kudala leyana. So kugcina iy'ndawo zisiba flooded. Njalo singakhangela ama-foundation ezindlu lezo ngendaba ye-corruption ekhona ayaphasiswa ngoba abantu abantu ukuthi nxa sikhangela indawo ezingathi ziyinxhaphozi abantu bayakha kodwa kumele ukuthi kube ne-foundation ehambelana naleyo ndawo. Nxa kungena ama-foundation kutho ukuthi izindlu ziyabe ziphansi kakhulu, ezilulingana kakhulu, amanzi angena ezindlini.
Manje kuzona lezi okuthiwa khona amanzi angenile kuwonakele okunganani, njalo ungasitshela ukuthi akula yini ophelelwe ngumphefumulo ngenxa yesehlakalo lesi?
Ya, ngeripoti esiyizileyo kuthiwa kulontombazana oyedwa ofileyo kodwa kasika confirmed ukuthi kuliqiniso na. Njalo abantu abaningi balahlekelwe zimpahla zabo ezinengi ngoba kwagqela amafriji, osofa, amatafula konke kuyabe kusebanzini. Kwenakele kakhulu sibe kanti impahla zabo zilahlekelwe, ingubo zabamanzi. Kodwa singakhele kakhulu ofriji lafurniture lamasofa kungangenwa lizulu
kuyawonakala kakhulu. Umonakalo wakhona uyahlupha ukuthi ulungiseke. Abanye kuyagcina sekudingakala ukuthi bathenge okutsha.
Manje bona labo abawonakeleyo bayathola yini uncedo kuhulumende kumbe inhlanganiso ezizimeleyo?
Njengabantu abamela izakhamizi, ludaba esizalukhangela ngoba umonakalo lo omunye wakhona kawubongelwa ngayibo. So sizazama ukuthi sibe sikhulume nabe council ukuthi sibone ukuthi nedobani angabalini abangalithola, kodwa sibe ezinye inhlanganiso ama-NGO abancedisayo lapho nalaphana, ngoba ikakhulu ngakhangela abanye bagcine besela indawo zokuhlala bayakhuphulwa bayehlaliswa kwenye indawo temporarily amanzi aze abe naneno babesebebuyele ezindlini zabo. Kodwa uhulumende hhayi kathika akula ncedo esibizileyo asewalunika okwakhathesi.
Umnumzana Albert Mazula ngumgcinisihlalo webhodi yezakhamizi eHarare Residence Trust ubekhuluma ecingweni leStudio 7 khona le eHarare. Umkhokheli webandla eliphikisayo ele People's Unity Party, umnumzana Herbert Jamuka, uthi uhulumende womanyano nguye kuphela ongaqeda indubo zelizwe. UJamuka utshele intatheli zindaba yeStudio 7 umlondolozi Ndlovu ukuthi kumele umongameli Emmerson Mnangagwa ahlale phansi akhulumisane lomkhokheli webandla le-CCC, umnumzana Nelson Chamisa, kunye lenye inkokheli yezombusazwe.
Ngoba i-government of national unity iqhakathekile apha eZimbabwe ukuthi ibe khona, ngoba singakhangela i-side lomnotho wethu weZimbabwe umoshakhele nendaba yeZANU-PF ikhala nama-sanctions. So iZANU-PF nxa ingabambana ne-CCC zonke izinto zizalunga, nabalungu bazakhipha ama-sanctions.
Kodwa ubaba uMnangagwa lapho uthi yena wanqoba kukhetho, lingafuna ukuthi abambane njani noChamisa yena kungiyowa winayo kuma-elections?
Mina as a opposition leader uMnangagwa akanqobanga. UMnangagwa kusebenzisa amaqhinga nesiNdebele. Number one, uMnangagwa wadeploya iFAS, wadeploya iHeritage. Babehamba bethusela abantu abadala emizini, abanye beshayiwa nezinduna nenkosi nobosobhuku. So abantu bavotelisa noPF nokusaba, and ama-election lawa arikwa awahambanga nendlela eright. So uMnangagwa kawinanga this election, but usebenze amandla special amasoja, ama-CIO and Zimbabwe Republic Police.
Kodwa uChamisa ungena ngathi la why lifuna ukuthi uChamisa loMnangagwa babambane?
Ya, uChamisa loMnangagwa kunanzelekile ukuthi babambane ngoba ama-votes abo asondelene. Especially uMnangagwa uChamisa kune 1.9 million votes, Mnangagwa 2 million. So different yabo incane. So kufanele aba bayithu babambane. Then kube ne government of national unity, elizweni kube ne peace, elizweni kube ne development, elizweni kube ne unity enkulu. Sivule ama industry, silungise imali ethengayo. Abantu bayeke into zokuhawula apha esitarateni bethengisa izinto, betshiswa ilanga nendaba yehulumende ikadisa noPF.
Hello ke ngumnumzana Albert Mazula, umkhokheli webandla le People's Unity Party.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampa wafowembula.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampa wafowembula.
Kwezemaphandleni uhlangothi lukahulumende olubona ngokuvikelwa lokuhlengwa kwabantu ngesikhathi somonakalo odalwa zingozi zemvelo olu-Civil Protection Unit lubika ukuba umbane usubulele abantu abedlula amachumi amahlanu 52 kusukela ngomfufu lonyaka. Lokhu bathi kubangelwa isimo sokuguquka komkhathi i-climate change. UNokuthaba Dlamini usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseVictoria Falls.
Abe-Civil Protection Unit bathi leli nani liphezulu kakhulu njalo lokhu akusomvama. Bekhuthaza uzulu ukuba athathe amanyathelo okuzivikela mihla yonke nxa kulezulu elilolaka lombane. Umqondisi wohlangothi lolu umnumzana Nathan Nkomo uthi kunani leli inengi lehlelwa ingozi yenkosazana lisendlini ikakhulu emaphandleni.
The biggest challenge is that this lightning affects them whilst they are They are in their houses.
Umbane lo uchaka kakhulu abasezindlini ikakhulu emakhitshini. Siyaphelelwa ukuthi indlela bani njalo esingazifaka ukwehlisa limpica ngaphandle. Lakho nxa kuseneliseka ukuba umuzi ngomuzi ugejele incingo zokuvikela imbane le kungelani lendleko ngoba impilo yomuntu ibalulekile kakhulu.
Unkomo uthi lesisika sidla ubhedu eziqintini ezigoqela kokuthu egokhwe kanye lemaswingo ensukwini ezimbalwa ezedluleyo lombane ubekwa uchaye owesifazane kanye lengane ezimbili emaswingo njengohulumende uthi sebephume lamacebo okubumba amakomiti okulimukisa lokufundisa uzulu ngendlela zokuzivikela.
The structures that go now up to grassroots level, up to the village level.
Loba singahlomanga ngokupheleleyo ngezimali kodwa sesibumbe amakomiti aqalela emakhaya kusiya phezulu ama district development coordinators njalo laba bazaba lilihlo kusiyafika onkwenkwezi umsebenzi wabo yikwelula ingalo kulaba asebehlelwe izingozi eziphathelane lomkhathi.
Omunye wama district development coordinators njalo eyisiphatha amandla secouncilini yenkayi rural district council umnumzana Silibele Mpofu uthi labo babhekane lengozi yombane ukugalula kwabantu kanye lokubhidlizwa kwezakhiwo ikakhulu emangweni we ward 6 ehlanganisa igwamayaya kusiya kubotsheli.
Siya saba lesehlakalo ke singazange sibe sihle kunyanga ephelile lapho kwaba labantwana khona abathathu abagcina bewela emthonjeni umfula wawugeleza abantwana bedlala khona fayimfuleni sibayelokhu bedlala besemanzini kathi phakathi komfula kwakugetshwe imgodi. Kwezinye izindawo sithola ama-reports okuthi abantwana izindlu zitshaye iy'nkosazane ezinye zitshile.
Umpofu uqonqosela izakhamizi ukuba zivikele ingozi lezi ikakhulu ekuchapheni imifula ngoba kunje kule muli yegokhwelayo egalule yatshona emfuleni emalangeni edluleyo bechaphela elubhane.
Nxa izulu lingazeline kuyubana abantwana besikolo besesikolo kusamele ukuthi abazali baye balanda abantwana bengahambi bebodwa ngoba bengahamba bebodwa kuba yingozi ekutheni abantwana abayenelisi ukubana bahlolisise ukuthi umumo lapha umi kanjani.
Umpofu ucebisa njalo ukuba abantu bengami ngaphansi kwezakhiwo kumbe izihlahla ezinde ukuze kwenqatshelwe inkosazana le. Uxwayise njalo ukuba izifuyo lazo kazibuthwe sikhathi sonke nxa izulu lisina ngesizathu sokuba zandile njalo ingozi zezifuyo ezigalulayo kumbe ezitshaywa yinkosazana. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe elisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Lamhlanje sixoxa lo senator webulilima umnumzana Solani Njemnyama Moyo.
Salibonani baba Gandhi. Gandhi ngine initiative yenye ngenzayo eyokuncedisa abantwana abangela abazali uDisemba neChristmas ngoba abantu abaningi ezweni ezimbako njengoba nezimbako kudliwa ungaqwane zomlomo abantu abaningi kabala lapha bangathola khona ikakunantwana bayezintandane ngoba batshonelwa ngabazali babo. Abanye abantu bazabe dobhile umncane bejabulile umntwana uyabe ngafuna ukudla umntwana into oyifunayo kakhulu ebefuna ngithole isigqoko esitsha ngithole ama-sweets ngithole ama-tennis amatsha kungkhwana umntwana kumenza ezibone ukuthi labazali enenxa abantu bekwenza ukhaya lomakhelwane babe ngelaluthi isikhathi samanje njengoba siqala nje ukuthi izulu kumele izathembisa inkomo zifile indlala isingenile eMathebeland laphika kulebulilima lemasouth yonke jikelele indlala khona ayenze and kuyachisa abantu balambile so ngithe into le ngijwayele ukuyenza ngeminyaka leminyaka ngo-December ngiyenza ngoba ngangingaphilanga kahle kathi singayenza mhla ka 25 nzaba ngihlangene lezi ntandane abantwana abazali
ungasitshela ukuthi baningi okunganani abantwana elibaphathisayo
so far total esenginayo ngile totally asi ngoba skate bantu uthi ngibapha abantu baye total esenayo sengile 57 kusase abanye abantu khona bezabuya then isilezalukazi abo izalukazi eziqala kubo 70 years kusiya phezulu lazo ngizabanye izinika impupho ukuthi isalukazi lazo le bayese bangasi sidla siwatcha sibone lazo ukuthi siyenza something
ngobani abaphathisayo kuhlelo lwenu lolu olokuphathisa abantwana
oku into leya ngiyenzi ngedwa ngiyenza ngalama labantu abalenhliziyo ezinhle abalenhliziyo ezinde ama business people like lapha mina ngisebenza khona bayancedisile sibili kakhulu njalo nginendaba enye ezisubuhlungu Plumtree Town lapho kuyiko kuvela kona izintandane lezi eziyizwe ezithemba idorobha business people ababuyayo bebuya kwezinye indawo sile ama-business people sile Plumtree Bakery sile Plumtree Bakery Plumtree Bakery incedisile layo kakhulu ngokuthi ngezinkwa ukuthi abantwana bethole okokudla la ngikhisimusi Plumtree Bakery iyancedisa futhi incedisa isibhedlela sonke isikhathi izinto ezidliwa ezigulani iyancedisa ngibatshaya ihlombe kubonisa ukuthi yibo abantu abaziyo ukuthi i-community kumele benefit nxa befake ibhizinisi yabo ngoba ikhona community ithenga khona abantu bathenga khona ngibe sengisithi khona labo site bancedisile ama-drinks ngibe sengisithi ogolden bancedisile ngabantu abajwayele ukukwenza khonokho umainline bancedisile ngikhuluma ngama-business people aba-around kuleyo ku-Plumtree Town ngibe sengisithi khona ngile challenge ingaso challenge yami yodwa I think liyawazi Greens siyiyo enkulu ePlumtree ngifikile Greens kweminyaka ngabanika incwadi zabe respond kade ezimfike ngabanika incwadi ngathumela incwadi ngayinikeza omunye ukuthi abanike into sengisiya find out ukuthi bayithola bathi kabayithola nganikeza ngabanikeza ngakhuluma lo manager umanager ngikhulume naye ngithe ngase ngifika kwese ngihlola ukuthi njengoba nalithumela incwadi yokucela ama-donation kasifuni imali yenu sasifuna anything elibona ngani lingancedisa abantu abahluphekayo bangiphendula ukuthi bona hayi kabala lutho
lo-ke bekungusenator webulilima umnumzana Solani Njenyama Moyo ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye
ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile kumsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo
ukuhlelo abaculi bethu liviki sihamba leqembu lezokholo elizibiza ngokuthi ivangeli elitsha labakhethwa kwaya lona eselethule idlalade lalo lesibili lelesihloko esithi Nkosi ngisize nangu umkhokheli waleli qembu exoxalo Ntungameli Nkomo we-Studio 7
ngizomphilela
uJesu
Jesus,
Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus
Ngiyabingelela Nkosi yami, ngiyabingelela emsakazweni, ngiyabingelela e-Studio 7. Ngokukhulu ukuzithoba. Obingelelayo ngustafana laphana ekhizi waphisa. Ivangeli elisha labakhethwa lisungulwe ngo-2021, sakhipha i-CD lokuqala ngonyaka odlule, bese kuba khona leli esiliphusha njengamanje.
Abangathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani?
Inamba yizo lezi 071 023 7916. Ngiphinde futhi 071 023 7913. Ezinye zithi 076 462 1012, 076 462 1012. Odinga umculo wethu kulezi namba zosithola nakuFacebook laphana, ivangeli elisha labakhethwa sikhona laphana kuFacebook. Okunye esisaphezu kwakho kuzotholakala, kuzobonakala, kodwa kwamanje engasithola kulezi iy'namba bese ngizifise khona lapha.
Abalandeli ubashiyela wapha manje?
Abasenjalo besilandela ngale ndlela abasilandela ngakhona, sithi nje bathi sisafufuza, sisafufuza kulo mculo. Abasibekezelele, siyabathanda, siyabathanda. Sicela nathi nje besinikeze indlebe, besilandele kakhulu enkundleni zokuxhumana nje khona lapha. Sibafisela amaholide amahle, ababe namaholide amahle, beziphathe kahle.
Bekulivangeli elitsha labakhethwa kwaya. Besigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. UZulu uthi iKhisimusi yalonyaka iza kuba iduma ukwedlula iminyaka yonke ngenxa yokusilela kwemali. amapolisa athi umntwana weHarare elokitshini lebudiriro leminyaka yesithupha elokhu engakabonakali kulandela ukuna kwezulu elitshiye izindlu zitshone emanzini. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo, igama nguChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.